Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2022 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lithi selixoxisana leSADC kanye leAfrican Union ngodlakela lwezombusazwe kweleZimbabwe.
Sekukhulumisana ke abanye ama-leaders e-Southern African region le-African Union kwenze silungisise indaba kubana kube lokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besinajise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo.
Izisebenzi zikarhulumente zikhangelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu.
Sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani kodwa nawo nje amapolisa into enabona futhi ngoba nabo bafola imali efanana leyo.
Kwezemidlalo namhla sixoxalo siza abantu Khoza wadlalela iqembu le-Highlanders.
As a former player, I think ingathi impact ngabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi selikhulumisana leSouthern African Development Community kanye leAfrican Union ngodlakela lwezombusazwe olwenzakala kweleZimbabwe lokunye. Ibandla leli lithi kukhanya engani lumemetheka ngamandla udlakela kweleZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwamalunga alo eMutoko izolo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sekukhulumisana ke labanye ama-leaders e-Southern African region le-African Union ukwenze ukuthi silungisise indaba kubana kube lokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besinajise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo, ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana implement ama-reform njalo silandele lokho abakhulumayo kuma-recommendation abo kuma-election adlulileyo ukhetho luka-2018 njalo landele-ke ama-SADC protocols on elections and African Union Charter on 3 and 4 elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise kubana ezimbabwe kulo dubo. Udubo yikubana ngelabo esiphikisana labo ebezanu-PF bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abusa ilizwe ukubana bemisa abahulumente abamfunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country njalo i-economy stability elizweni lethu. So konke lokho sibona sikulungise sabe sengeza-ke nama-regional bodies ukubana sincedise endabeni ukubana eZimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho njalo besincedise ukubana silungise udubo olusezilekuba commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetho njengoba iveki khe libonakala ingathi iyalikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu yinto ofanele silungise ukubana eZimbabwe kube lukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini iSADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizitisa ngenxa yokubana lokho esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa yi-SADC protocol njalo ku-African Union Charter on 3 and 4 elections. So konke lokho esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazafika indlela ngenxa yokubana yikho abakurikomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufane zilungise ku-electoral commission indaba ze-involvement amasosha indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC labayokuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazakuzwa ngoba kuyinto kuyizinto abazirikomendayo bona njengamarigi.
Umnumzana Gift Ostalo Seziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Christ Mutswangwa isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF uthi kumele abantu bebika emapholiseni nxa behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Joseph Juma owokudale le-ZANU-PF Central Committee uthi alulunganga udlakela.
Abantu abayizinto zodlakela kumele bekhuze njalo bejeziswe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo onguye uphesekutari wezanu-PF uphuma sobala ngezikhathi zonke. Ngiyabona izolo mbebuthange uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amazwi lenathi leyo bedlule lingabathayi lingabenzeli into ezimbi bazeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba kuyabe ngasendaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi. So-ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengatshaywa. So laba abantu abatshaya abantu laba ngabantu abalokube bengcolisa ibizo lethu, kube mhlawumbe ngabantu abangasiyobethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi navele ilizwe leZimbabwe ilizwe elobudlakudlaka ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo. So njengezanu-PF umongameli wethu yesevitone usekukhulumile ubana akula budlakudlaka kumele benzakale abantu bengathaya. Abantu nxa bebuya banikela amanzi lenathi bedlule. Pho wena nxa uyelokhu usenze ubudlakudlaku sokumele uthwale isibhamane sakho wedwa. Siyafisa ubana ngabe kuthiwa umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi. Ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asiyocala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena.
Kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni.
Into enhle ukuthi kulezi nsuku sithi le nto leyana othiwa ngama-smartphones amavidiyo lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthi wena kulezi nsuku into yena le yamavidiyo lani mani isincede kakhulu amapholisi bana besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandele bese bekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani. So laba abantu abayizidlakudlaku abajezise ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizagalela umsebenzi ngolwesithathu zikhonona ngeholo eliphansi. Zezibikele urhulumente ukuba zizakwenza lokhu ngendlela esemthethweni. Ngeviki ephelileyo amapolisa avimbe izisebenzi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo ukuba befole emigwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi njalo langokwephulwa kwelungelo likazulu ngurhulumente. Umnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi zikhathele izisebenzi ngeholo eliphansi.
Inhlanganiso zonke zezisebenzi zahlala phansi zahlangana zakhangela zazimelana ukuthi kufanele kukhala lo msebenzi kuvikena le ezayo nge-Wednesday lange-Thursday. So yiyo into ekhona ngoba izisebenzi ziyacomplain ukuthi imali eziyitholayo ayisathengi.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke bekukhanya ngazani sokuvinjwa khonokho ngamapholisa. Polisa kwenza njani?
Abantu bavumeleni ukuthi bazayekela kuyo emsebenzini ngama-day zona lawa adantiweyo. Yikho kukhona, yikho kulungiselelwayo, sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani. Kodwa lawo-ke amapholisa silwela bona futhi ngoba labo bahola imali efana naleyo. So siyakhuthaza ukuthi bengahlaya abantu, bengenzi lutho ebantwini, bekele abantu nje nxa bethalala umsebenzi bathalala umsebenzi ukwenzela ukuthi impilo zabo ziguquke bathole iholo elenele.
Sijalo ukubona uhulumende esithi sokumele kukhitshwa imali emholweni wenu nxa likhalala imisebenzi kumbe lijeziswe ngendlela ezijiyeneyo khathesi bathini?
Okwakhathesi bebesacela ukuthi inhlanganiso zike zine ukwenza lokhu. Uhlupho olukhona yikuthi kwesinye isikhathi izisebenzi nxa zikomplaina zisithi imali ncane, uhulumende ujayele ukuthi izisebenzi zisetshenziswa ngabe amabandla aphikisayo. Kukanti-ke izisebenzi ziyabe zikhala ngemali engasathengiyo, azifuqwanga ngabamabandla lawa aphikisayo. So isikhathi esiningi esikuthola yikuthi bona babe besithi izisebenzi zifuqwa ngabamabandla aphikisayo, kukanti izisebenzi zifuqwa yimali engasathengi lutho, impilo aseliyiphila kayisahlelekanga kuhle.
Umnumzana Love Joyce Banda lilunga lenhlanganiso yezisebenzi besixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi akumelanga izisebenzi zikhalele umsebenzi ngoba uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sasangele zwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Sergey Lavrov, isikhulumeli sikahulumente wakwele Russia, wethekelela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi iqhubekela phambili impi yelizwe leli lele-Ukraine, namhla ukwele Egypt. Ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Russian television. Lokhu echisachisa umongameli Joseph Biden obanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uBiden welatshwa ngomuthi okuthiwa yi-Paxlovid. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lengcweti kwezamasiko esintu unkosikazi Isakile Lilne uMadube. Sikhuluma nje-ke ngamantombazane ukuthi kambe aphethwe njani ezindlini kulezi nsuku. Siyabona ukuthi abantu abaningi kungazani obabakazi kabasebonakali.
Ye, kuvamile kulezi nsuku esiphila kizo ukuthi abantu abangamankazana kudala kwakulabo-anti ababebakhangela bebagcina kuhle bebatshengisa imithetho-ke bekwazi ukuthi umntana enkazana nxa ekulesi sikhathi kumele enzise omalesi simo yezasobut insuku esezithinta kizokwathisa ayakuyo sekumele ukuthi uzibone nawungumama ojhonisele manje alengela badala sebephila labo ezindlini kumba amankazana asebenza omaminingi labo kathi sisaphandle kwamazwe.
So kumele kwenziweni Madube ukuze kulungiswe khonokho?
Kulungiswa kwangona kuzaba nzima ngesike sikhula kizo ngoba anti yasisasabuyele emuva njengokuthi sidala sasenza into zamasiko abadala babe nendlela ababesigoqa ngayo ukuthi isigoqo sasemanje but sakhesi manje ukuthi sigoqeli ngasigoqeli ngoba impilo esiphila kiyo ama-parents most baphandle kwamazwe abantwana sebesala labo-lethi basala labogogo abanye basale zoda so ukuthi bangalungiseka kathesi yingale nangale sokuthi thele emakhaya kumbe emadorobheni.
Ye, kodwa-ke nxa kungazama ukuthi kulungiswe kungalungiswa njani kancane khonokho?
Okungenje wakhona kunzima ngoba kuyadise into ukuthi ilungisa ulungisa lapho sekonakele yendlela enganani ma konakale kakhulu ukuthi kulungise kuzobanzima but ilutho likakhalaka sesebancini ma kungaba le ndlela zokubalungisa iba kungalungiseka.
Ye, phosele ukugcina Madube.
Engingakutsho phela ukuthi singazama ukuthi abantwana abancane abasakhulayo sizame ukuthi sibafake endleleni baphile ngendlela esasiphila ngayo sahele kusase right.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo nkosikazi Sakhile Madube ukhona ngale-ke kwele Zimbabwe. Sibonga kakhulu Madube, ungatshelwa kusasa
kandela obaba mkhulu babe lobo logogo
sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulena iviki labe sigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuverse 16 siya ku-19 lapho esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Nakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbone kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la alenkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume abelungu esinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlo onalawo okuzimangalisa okuzigqaja, abuyazonde nolimi lwamanga. Oho, yilapho okuchitheka khona izinto eziningi ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lo mphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangaselanhloni asebephonga ukukhuluma ingabe yini. Ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo ziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile nabe yibo abaqotho, kodwa yibo ke okuthiwa benza khona lokhu kanye okuzonisa uJehova ulimi lwamanga. Uyakwazi umzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenze lube liqiniso, esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo, udinga ukuthandwa, udinga ukusekelwa, ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho, kodwa ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga. Abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini, abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo. UNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala. Kungabe kuswela kuwo umlomo lo ophafuza amanga, ngoba iBhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga umfakazi ophafuza inkohliso, ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi. Siyazi nxa sibala le mbali ihistory, kukhona ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso. Phela ukubulala umuntu asiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umduli ngesibhamu. Umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu, ngoba uNkulunkulu uvele lenhliziyo eceba imicabango emibi layithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Into enhle ke ngoNkulunkulu ukuthi kakudrayivi njengomuntu oshayela imota, uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani. Eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa. Sengitsho labantu nje abenyama legazi, izinto lezi kazilunganga emphakathini, zenza abantu baxabane, zenza abantu bangabi lenhlalakahle, zenza abantu bangathandani, zenza abantu baxabane. uNkulunkulu asizeke, lasikhulekele. uNkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisinenzo phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namhla sisesigabeni selubhane.
Ngiyabonga balaleli abathandekayo, igama ngosikhathele nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadojwa ngokwakha ngikhona eRupane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiRupane District Group. Kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye behluleke njalo khona ukubathengela amapheli. So sasesibumba igroupu safaya sayenza isikhwama sokuphosela, ithi muntu aphosele i-R50, $50 kuli $3, yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo, asikwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini, ihamba ngihambisa izinto, ngoba abanye babe bephosela bengekho eZimbabwe, mina yimi engikhona lapha eZimbabwe ngasekhaya. Ngihamba ngihambisa izinto ezikolo.
Yes, singathi konke lokuphoselayo kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs. Mhlanga, i-SDK Urban General Dealer.
Singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasethuletha ngo-2020 elalifito grade 7 belipane abakwanisi ukubala bafana labo grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwe MP bethu ukuthi yindaba abantwana beyakwanisa ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathathu zibusa abantwana besekuhle ukufunda izikolo zikhona. Ngakhanya ukuthi impendulo kayibe yizikolo, sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela sibili ngezandla ezimbili ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayalithanda sibili, bathi kuyabancedisa vele abantu bayazihluphekela. yami ngihambile ezikolo ngazibonela bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lwenlolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele. Hayi, kungasiza kakhulu, kungakudala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapeni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi. Okunye zintandane ezingela muntu ozigcinge.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwasapha kunamba yami ethi 0027198832 0027198832 abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinti bawasebenzisa kwinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela phela abantu bekusondele basincede.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyathi uhlelo lwabatsha. Ungathini lokusasa Manyathi? Siyabonga kakhulu. Akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho?
Lapha ngiseshabulanyana eRupane duze nje neRupane Center. Ikho engihlala khona engakhe khona. ERupane Center ngiyatholakala e-SBK, ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombi Njalo.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu Manyathi, ungadinwa lakusasa. Kwezemidlalo, iqembu le-Islanders Football Club linqobe eleBulawayo City 1-0 emdlalweni odlalelwe eBamba Fizz Stadium namuhla. Emidlalweni efanayo, Capes United 0, Manika Diamonds 0, Triangle United 1, Black Rhinos 0, Tenax 0, Bulawayo Chiefs 2. Okunye njalo kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders usiza abantu Khoza. Uthi ufisa ukuba abasakhulayo abaqeqetsha kuqembu leBhoso bafike kuzinga yena angazange ayenelise ukufika kulo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhoza uqeqetsha abasakhulayo abadlalela iqembu le-Highlanders njalo usebenza labafana abagoqela abantwana abaleminyaka elitshumi lantathu abadlala kusigaba seBulawayo Province Junior League kusiya kumajaha aleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili wona adlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Uthi abadlali asebenza labo bakhangelele ukufunda okuningi kuye njengomuntu abakwaziyo ukuba wadlala ibhola kusigaba saphezulu elizweni leZimbabwe.
As a former player, I think ingathi impact yabe ngifaka even ebafaneni ngenaleyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level ukuthi bona okubafuna leyo kufanele bekwenzeke kuyini.
Kumaqembu abasakhulayo iqembu le-Highlanders uKhoza usebenza lo Dan Ngwenya kanye lomelusi Sibanda. UNgwenya uthi yena abalobudlelwano obuhle kakhulu.
Kusiza, I think sikalise from kuma under 13 singama juniors sidlala ku Highlanders. We played mina la umabaleka this season, so vele sijayeleni, we are like brothers, we respect this job better than anything, and Siza is one understanding guy. Ongamnika a message ukuthi asenze so, he is going to take that. I will respect you to team njengokhoach. Yeah.
Umdlali weqembu leBhoso 90 uJillian Nyathi uthi uKhoza udlala indima enkulu ekubalolongeni ukuba babe ngabadlali abalohlonzi.
Hayi, for mina uKhosiza is the best coach ngoba each and every day training ama-section ubuya lama-trees amatsha, especially combination abantu. Nami vele bengasi enkameli bari for uKhosiza nguye wangibizayo wanjela ukuthi iposition le uyibambe. And then I'm watching Ibamba, as we did, all things to Christmas.
Ukhoza uthi kuqakathekile ukuba baqeqetshi babe yizibonelo ezinhle kubadlali abasebenza labo abasakhulayo.
Asibeni yizibonelo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza into eright. Yenza ukuthi abafana befunde kithi khona phana. Langa sibathela ama-messages, sibathela ama-messages a-positive. Kwenzela ukuthi bedlule laba kunezafika khona ngoba thina sibafundisela ukuthi bedlule. Thina sikwanisa ngokufika abroad ukuthi siyedlala overseas. But thina sikhangelela ukuthi kube yibo abayenza abafikayo phezulu labe esingafikanga.
khona nje
ukhoza udume kakhulu edlalela iqembu la Highlanders ngesikhathi le iqembu liqeqeshwa nguRaman Kumbu uke wadlalela njalo amaqembu abalisa elesizwe lama Young Warriors ele Cape United ele Moto Action kanye nele Cholocho ngesikhathi esadlala ukhoza uphakamise isicoco seligi kahlanu kanye eqembu le Highlanders la kanye esedlalela iqembu le Cape United ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
Sika sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshi. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu i-album yethu yokuqala esikhiphe ngo-2018 esibili ngo-2019 then sabuya sakhipha ke ama-single track sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November then sakhipha ezinye ezingu-2 manje azikabi ndala kakhulu sizikhiphe nje manje ngo-May futhi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona ngijabule kakhulu ukuthi ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza umculo wami ufisa ufinyelele ezindaweni eziningi nengezihlukahlukeneyo ngoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi okunye futhi engifisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemtsimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho sifree siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni esifana nemtshado noma nje ngama birthday oronje umuntu owenza something ovula umuzi sikhona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngo music wethu kube mnandi kube njalo lethu lona African Sounds Collection liyatholakala na ku YouTube bangabe udownload ku YouTube ingoma uyazithola after that u subscribe lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ku subscriber sikhona ku YouTube African Sounds Collection tholakala enambeni ezithi 0746395322 ngiphinde njalo 0746395322 ine WhatsApp le number ngithola ku WhatsApp noma kuma call
Baba, pull out all the
Siyabonga kakhulu uJagale Tsholotsho, sikufisela inhlanhla. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le-SADC kanye le-African Union ngodlakela olwenzakala eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu. Kwezemidlalo namhla besixoxa losizabantu Khoza wake wadlalela iqembu le-Highlanders lele-Zimbabwe Young Warriors. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhla.